Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathele lithuba lokubonga uJonga Khandemiri ngokusinika uhlelo ngolimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 21 Ntulikazi 2023 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngiyakhule eMathewelen South ngo 2021 yeRRP iqala ngoba lenkinga yokuthi ama council amaningi agcine thola imali ble.
Ugqitshwe namhlanje edolobheni leVictoria Falls umhlangano wokuthuthukiswa komsebenzi wokuthwala kwempahla lokulungiswa kwemigwaqo yeZimbabwe.
Sinokusihlukumezayo ukuthi isifiso sethu lathi njengebandla and njengama candidates bekuyikuthi singene ekhethweni lathi sikhethwe nxa abantu bene confidence kithi basinike that mandate akade bevele besiphe yona before to represent them.
Abahluli bomthetho ndaba waphezulu owe High Court bathi sebevumelene ukuphangisa ukuthetha izindaba zonke eziphathelane lokhetho ezisemadale okwamanje. Uhulumende uthi uMongameli Mnangagwa uzaphatheka emhlanganweni weRussia Africa Economic and Humanitarian Forum ozaqhutshelwa kwele Russia mhla ka 27. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umhlangano oqoqwe ngabogatsha lukahulumende olubona ngezokuthwala kwaZulu lempahla lokulungiswa kwemigwaqo uxoxisana ngenhlupho ezibathelane lesimo semigwaqo elizweni ugqitshwe namhlanje edolobheni leVictoria Falls. Kwethula uNokuthaba Dlamini ekhona ngale eVictoria Falls.
Evula okusemthethweni lomhlangano oqale izolo, uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze uZulu wakuleli ukuthi aziqhenye ngokuba yinzalo ethi ngoba ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo.
If we have confidence in ourselves first,
kufuze liziqanje ngelizwe lezo njalo kufuze lazi ukuthi ukuze lizwe leli lithuthuke kumele lakhiwe abanikazi. Kufuze njalo sibe lenhloso yokwakha imigwaqo yethu ukuze indawo ngendawo zixhumane ukuze labo abafisa ukwenza zamabhizimusi kuleli bahugeke ukuze umnotho wethu ukhule.
Umnumzana Nkosinathi Ncube okhokhela uhlangothi olubona ngezemigwaqo olweZimbabwe National Road Administration utshele lomhlangano ukuba imigwaqo eminingi ikakhulu ezigabeni zeMathebeleland ikusimo esibi ngesizathu sokusweleka kwengcitshi eziwulungisayo.
Ngiyakhule eMathebeleland South ngo 2021 yeRRP iqala ngoba lenkinga yokuthi ama council amaningi agcine thola imali late ngobe sithi akabi nabantu abakwansi ukwenza ama plans nalawa afuneka emgwaqweni.
Ugcizelele njalo ukuba babhekane lohlupho lwezakhamizi ngaphansi kwamakhansila la eziyala ukusebenza ngesizathu sokuwa kwesisindo sedola lakuleli.
Izakhamuzi lazo kumele zikuye zivale kube labantu abazimisele ukuthi hayi mina ngizoyithatha nalesi mdola ngoba bangabikela ukwenza njalo uzothola ukuthi yalokhu esihlalise kuva.
Umnumzana Theodias Chinyanga ongunobhala kuhlangothi lwe-Transport and Infrastructure Development ukhale ngokuthi isimo semigwaqo sibi ngoba eminingi inciphile ilamagodi njalo isigugudekile. Uthi kodwa ubunzima obukhona yikuba imali engena esitsheni sikahulumende incane kudalwa yikuba iningi kalibhadali imithelo okuyikho okwenza ukulungisa imigwaqo kube nzima.
Silezizalwane ezihlala zikhonona ngesimo somgwaqo kodwa zingabhadali imithelo. Laba baqhubeka befuna ukulungisela imigwaqo ngezinga eliphezulu. Kodwa umbuzo usekuthini, ngobani abazabakhokhela leyo mali ngoba basebenza befihla imali zabo?
Umnumzana Christopher Shumba, okhokhela uhlangothi lwe Rural Infrastructure Development Agency, uthi ezinye zezizathu imigwaqo ingalungiswa ikusweleka kokuzimisela kukahulumende, esipha umzekeliso womgwaqo wenkayi Bulawayo osugugudekile.
Umgwaqo lona wasusebangeni lokuphela, kodwa ngesizathu sokungazimiseli owayolungisa wakhalala wawuchiya. Sikhuluma kunje akusela mgwaqo kodwa imali yaphuma eningi.
Abe-Transport and Infrastructure Development bathi ukulungisa ikhilomitha eyodwa yomgwaqo kubiza izigidi ezimbili zamadola emelika, 2 million okuyikho okubangela ukuba imigwaqo eminingi ichiyelwe phakathi, efana lomgwaqo osuka eHarare usiya koBulawayo owamiswa ukulungisa ukwehlukanisa ukuba yi-dual carriage way. Abohlangothi olweZimbabwe Institute of Engineers baveze ukudana ngezinga izifundiswa zakuleli ezibaleka ngalo siyafeza ubuncitshi bazo bokuba ngamanjinela kwamanye amazwe agoqela eleNgilandi, besithi lokhu kufuze uhulumende akuhluzisise. Impendulo yembangela le uzayazi. Eminye yemigwaqo esigugudekile igoqela osuka eBaitbridge uquma koBulawayo useyathutshela enyakatho yemaNdebeleni eVictoria Falls, kodwa uhulumende usesungule uhlelo lokulungisa lomgwaqo emangweni weWange. Bathembisa njalo ukuba bazalungisa lo weKwekwe kusiya enkayi usiyathutshela eLupane ukwenzela ukuphungula umango wezihambi. Omunye njalo abathembisa ukulungisa ngweKaroi equma eBinga kusiya eVictoria Falls. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls, nginguNokuthaba Dlamini.
Abahluli yomthethwandaba waphezulu oweHigh Court bathi sebevumelene ukuba baphange ukukhetha izindaba zonke eziphathelane lokhetho ezisemthethwandaba owamanje. Lelidale linqume njalo ukubana ibandla le-MTCT le-Commission ebona ngezokhetho eye-Zimbabwe Electoral Commission kumele babhale ama-affidavits besitsho icele labo kudaba lwamalunga awe-MTCT angamashumi phose athoba munemunye 87 adinga ukuvunyelwa ukuncintisa kukhetho lwenyanga ezayo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emthethwandaba waphezulu oweHigh Court, uMahluli Gwenda uthi isikhathi sokhetho sesifikile, sithi kumele indaba zonke zokhetho zilungisiswe ngokuphangisa. Kudaba lwanamhlanje lapho amalunga awe-MDCT afuna ukuvunyelwa ukuncintisa kukhetho, esithi alelo lidale nomination court ngesizathu sokuthi lapho ezebhadalele indleko yokubhalisa bebonke izeki yala ukuyamukela, isithi kayila michina yeswipe. Igqwetha le-MDCT umnumzana Love Momaduku ukhulume ngodaba lolu.
Our own detailed legal arguments.
Ibandla le-MDCT lezeki lizabeka ama-affidavits edalele umthethwandaba ngomvulo. Izeki izabeka amaphepha ayo ukuthi uMahluleli uzakhupha isinqumo sakhe esebenzisa lokho okuzaphuma edale.
Umaduku uqhubeke esithi uMahluleli uzasebenzisa amaphepha abo ukupha isinqumo ngodaba lolu kuvikezayo. Umaduku uthi udaba lolu soluthatha isikhathi eside, esithi kumele udaba lolu luzwakale masinya. Isinqumo sodaba lolu uthi sizazwakala ngevikezayo ngolwesithathu. Ozancintisa emele ibandlaleli koBulawayo uNkosazana Nobuhle Ndiweni uthi udaba lolu luphazamisa amalungiselelo ebandlaleli.
Kakhulukazi tinokusihlukumezayo ukuthi isifiso sethu lathi njengebandla and njengama-candidates bekuyikuthi singene ekhethweni, lathi sikhethwe nxa abantu bele-confidence kithi basinike that mandate akade bevele besiphe yona before to represent them. So we feel like our rights are being infringed ngokwaliswa kwethu ukuthi lathi siparticipate ekhethweni lolu.
Lokhu kugcizelwe ngomunye umsekeli webandlaleli obesemthethwandaba umnumzana Boas Mangamiso othi njengebandla bazaqhubekela phambili belwisa ukuba bavunyelwe ukuncintisa kukhetho.
Elizweni leZimbabwe vele kunjalo, kunjalo vele kumele ulwe. Ungayekeli ulwela amalungelo njengamaZimbabweans asiyindawo. So loko sikujwayele even ngesikhathi uPresident Tsvangirai ekhona kwakuhlala kusilwa abantu babehlala besilwa thokozeni election.
Kule ndaba eziningi ezisemthethwandaba ezimelele ukwahlulelwa kunomination court zamalunga amabandla ezombusazwe aphikisayo adinga ukuvunyelwa ukuncintisa kukhetho ngolwesithathu. Idale le High Court livumele unkosikazi Elizabeth Valerio owebandla le-United Zimbabwe Alliance uza ukuba ancintise kukhetho ngemva kokwalelwa ngabezek besala ukuthatha imbadalo ngedola leZimbabwe lama-RTGS ngesikhathi ebhalisa i-nomination court. Kunje ibandla le-CCC lilabameli balo abalitshumi lambili 12 abamelele isinqumo somthethwandaba we-electoral court kobulawayo ukuze bazi ukuba bazancintisa loba hatshi. Ukuthi oncintisa ezimele umnumzana Sevia Kasukwere laye umelele isinqumo se-Supreme Court ukuze azi ukuba uzancintisa. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uhulumende uthi umongameli Emmerson Mnangagwa uzaphatheka emhlanganweni we-Russia-Africa Economic and Humanitarian Forum ozaqhutshelwa kwele Russia kusukisela mhlaka-27 usiyaphela mhlaka-28 kulinyanga kantulikazi, lapho abazalobelana khona izivumelwano zokusebenzelana leziphathamandla zakwele Russia. Isikhulumeli sogatsha olubona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba umnumzana Livit Mgejo uthi umhlangano lo uza kupha ithuba eleZimbabwe lele Russia ukuthi aqinise ubudlelwano bawo. Umhlangano weRussia Africa Summit ngowesibili ngemva kokuqhutshwa kwakuqala ngomnyaka ka-2019. Abaholi bamazwe aseAfrika bazahlangana lomongameli Vladimir Putin wele Russia bekhulumisana ngokuchiyeneyo okugoqela ubudlelwano kwezenotho. Lumhlangano ufana lalo owasungulwa ngoye ngumongameli wele Melika umnumzana Barack Obama ngomnyaka ka-2014 owe US Africa Summit, wonake owaletha ndawonye umongameli weMelika lenkokheli yase-Africa bekhulumisana ngokuqinisa ubudlelwano babo. Umhlangano weMelika lenkokheli ye-Africa owesibililo uqutshwe ngumongameli Joe Biden nyakenye. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lofundisa ezombusazwe ekolitshini eleWits University kwele South Africa uDr. Jethro Mpofu ngokuthi ubona njani umhlangano lo oweRussia Africa Forum ozayo.
Umhlangano wona ungabe uqakathekile ebuhlobeni beRussia lobuhlobo beAfrika leAfrika obudala kakhulu, njalo buhlobo osobuzithola kumima ngizonzo ngenxa yomumo womhlaba ukuphenduka kwama-superpowers lempi le yase-Ukraine osokusenza ukuthi ama-superpowers abuza amanye amazwe ukuthi wena umi kuphi, wena umi kuphi, wena umi kuphi. Ngakho bona ubuhlobo beRussia neAfrika bubalulekile, siyabazi njalo budala. Kodwa-ke nxa sokubuya iZimbabwe siba lesimanga ngoba ngaphansi kombuso weZANU-PF iZimbabwe yehlulekile ukusebenzisa lokugcina ubuhlobo bayo lomhlaba entshonalanga lempumalanga ngenxa yendlela nje yobuhuquluzi. Sokukaningi sizwile kuthiwa mega deals, izivumelwano ezinkulu, ama-contract asabekayo ukuthiwa asayiniwe. Lawo ma-contract akaze alethe lutho phambi kwamaZimbabwe etafuleni lamaZimbabwe. Siwabona ku-Gold Mafia, siwabone abadlelana lohulumende leZANU-PF bethenga izimoto ezidulayo ezisabekayo, belala phezu kwemali, beqamela izitina zemali abantu beZimbabwe belambile. Ngakho kula nto singayitshayela izandla ngokuthi kuthiwe uMnangagwa uyesayina izivumelwano eRussia eziyabuya lomnotho. Akuzange kwenzakala njalo asithembe ukuthi kungenzakala namhlanje.
IRussia ngelinye lamazwe athuthukileyo asezisondeza kakhulu kuzwekazi leAfrika. Siyazi iMelika layo yenza imhlangano labakhokheli beAfrika, imhlangano ye-US Africa Summit. Kanti leChina layo iyazisondeza kakhulu kumazwe aseAfrika. Ungathini kahle kahle ngalokhu, kuyini okwenzakalayo?
kulombango baba kulobudlangudlangu kubangwa iAfrica bathi ngesilungu iscramble for Africa. Umbango lo umdala usukela khona le kubo 1884-1885 zonke lezi ke inkunzi zomhlaba ama superpowers afisa ukuthi Africa ibe isphere of influence or ibe indawo lapho isandla sabo lomlomo wabo okhona. Ngakho kulomncintiswano ukuthi onguye okhona eAfrica, onguye ophethe eAfrica, onguye othandeka eAfrica ngubani. Ubuhlungu nje ukuthi iAfrica kayikabi kwazi ukukusebenzisa khonoku kufunakala kwaye emhlabeni ukuthi nxa kunje iwasebenzise lawa ke amapowers alwela umngcele, alwela isabelo lase South Africa ukuthi umnotho uze ebantwini, amandla aze ebantwini, lenkululeko ize ebantwini. In other words, ngesilungu, Africans have failed to take advantage of the interest economically and politically that Western and Eastern superpowers have in the continent. Behlulekile abakhokheli be-Africa ukusebenzisa ithuba leli lokufunakala kwe-Africa emhlabeni ukuthi kuze umnotho ebantwini base-Africa kuze inkululeko lenjabulo. Ngakho ikwehluleka kwezwekazi le-Africa lenkokheli zalo ukuthi lisebenzise leli thuba elihle kangaka.
Ukumele ziluphathe njani izinkokheli zase-Africa lolu daba?
Kumele ziluphathe ngokuthi njengoba linamazwekazi angaka, linaziqhwaga zomhlaba lifuna lokhu lalokhu e-Africa, nathi sifuna lokhu. Kube nokuntshintshana, kube lama trade-offs, njalo kube nama concessions ukuthi hayi imali izogubha igolide kuleli, yakhani izikole ezingaka, ligubha imigwaqo engaka, lakha amabhilidi angaka, kwenzela ukuthi umnotho lo ngaphansi kwenyawo zama-Afrika, ama-Afrika awubone, awuthinte ngezandla, awuphile. Asikho okwenzekayo. Okwenzekayo ukuthi bayabuya bezovuna, bathatha abakuthathayo bahambe, sisale sile mlindi engelagolide, imlindi engeladayimana, njalo lokho silambile. Bekumele ukuthi ngayo inkokheli zase-Afrika ziyakwenza ukuthi hayi sizodla ngesilakho. Lokho kufunwa yi-China, lokho kufunwa yi-Russia, okufunwa yi-America e-Afrika, bazokukhokhela, bazokubhadalela. I-Afrika isalela iphefumula ngcono. Akukenzakali lokho ba.
UDr. Jethro Mpofu ufundisa ezombusazwe ekolijini Elevitz University elikwele South Africa. Limuzwe ixoxa lapho ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 eseBhilitane. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unobhala obona ngezemali kuhulumende welemelika uTreasury Secretary Janet Yellen uthi eleVietnam liqakathekile kakhulu emsebenzini wokulungiswa kwemishina emincane yokubunjwa kwemishina emikhulu yakulezi nsuku eyentuthuko kwe-global semiconductor supply chain. Ngakho ke uthi kuqakathekile ukuthi kube lobudlelwano obuhle phakathi kwemelika leVietnam. Inhlanganiso ezizimeleyo ekuzikumsebenzi wokuphathiswa kwempila kahle yengqondo lezibona ngabasakhulayo kwele Sierra Leone, abe Mental Health and Youth Advocacy Groups, baxwayisa uzulu ngokukhula kodubo lokusetshenziswa kwezidakamizwa zohlobo olubizwa ngokuthi Kush kwabasakhulayo. IKush ibikwa ilungiswa ngemithi ehlanganiswe lezihlahla ezigoqela imbanje. Kuthi-ke iziphathamandla zesigodlweni se-Democratic Republic of Congo, iKinshasa, zibika ukubana umsebenzi wokulungisisa inkundla zemidlalo kulelo dolobho usukuzinga laphezulu. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kulungiselelwa imidlalo emikhulu yamazwe akhuluma isiFrench, eye-9th edition of the Francophone Games, eqala kulelo dolobho mhlaka-28 Ntulikazi. Lanxa uhulumende sithi iningi labantu elizweni alisacitshelwa ugetsi mahlayana ngohlelo lwe-power shedding ngenxa yokulungiswa kwesitishi sika-Unit 7 lo-8 ewange thermal station, ezinye izakhamizi zithi zilokhe zingawatholi ngoba kwezinye indawo alokhe ecitshwa. Umeli webulawayo edalele ephalamende unkosikazi Jasmine Tofa okukomiti ebona ngeziphathelane lamandla kagetsi kuleli dale uthi u-Unit 7 lo-8 abakalunye okupheleleyo, njalo lokhu kuzabangela ukubana u-Unit 1 lo-2 baphange bengasasebenzi okuza kwenza uhlupho lokusilela kwamandla kagetsi luphenduke njalo. Utshele usandekile emhlanga weStudio 7 ukubana olunye uhlupho ngolokwebiwa kwemichina yamakebos osokubangele ukuthi inenge lihlale emnyameni. Asizweni ke exoxa kabanzi ngalolu daba kungoxoxo le ayenze loSandekile.
Yesibili amagetsi kwamanye amalanga ayabekhona, kodwa okukhona ukuthi khona u-unit 7 no-unit 8 laba kukhanya ngesilungu akho constant. I-ministry of energy ithabe masinyane because i-unit 7 no-unit 8 basaqalisa kusaba okuthiwa ngama-teething problem. Kumele ngakuthiwa kuyayengezelelwa ilokuzeni ukuthi amagetsi aba maningi. Njengoba kulama-teething problems u-unit 1 lo-unit 2 madala kakhulu, ngathi lawo bayafaka imali ku-unit 1 lo-unit 2 because sebeqede ngama-teething problems sizafica ukuthi u-unit 1 lo-unit 2 bazaba nama-problem ama-breakdown. Njengoba kuqanda kulezi insuku amagetsi ayafunakala kakhulu, ayadonswa kakhulu, ufica ukuthi amagetsi one day aphezulu, one day aphansi. Olokho kuhlupha ngingathi lapha koBulawayo yindaba yokureplace ama-cables ayabe ejontshiwe. Uzafica ukuthi abahlali bakoBulawayo lokho ke siba ne-problem yokuthi bathole ama-replacement cables or kwesinye isikhathi bayawabhadalela ama-cables wona lawo izethu ingaba-refund.
Kuyini okungenziwa kahle kahle ukwenqabela ukutshontshwa mahlayana kwama-cables lawa?
Ye-SIT kurekommendile kunokuzeni ku-Ministry of Power and Energy yikuthi khona bahavese or bathathe ama-copper cables akhona, bathethe wonke bareplace ama-cables lawa amatsha afakwa instead of ama-copper cables. Yikho okuzoyenza ukuthi kungabi le-problem yokutshontshwa kwama-cables la yenzakala. Angazi ukuthi kuyini okubamisayo ukuthi bakwenze khonoko.
Ye, siyabona njalo lokuthi labo abatshontsha imitshina le yama-cables begwejwa iminyaka eminingi ejele, akuncedisi yini lakho lokho?
Sithola ukuthi iningi labantu ababanjwayo babagwejwa, balutshwane abagwejwayo. Uzafica ukuthi khona koBulawayo yikho kutshontshwa kakhulu kakhulu ama-cables, uzafica e-Woodville kakhulu kulama-cables, ungahamba kuma-groups nsuku zonke kuyatshontshwa ama-cables, e-Benside kuyatshontshwa ama-cables, ezindaweni ezijiyeneyo ama-cables ayatshontshwa. So kumele kube nesitshengiselo esizayethusa abantu abatshontshayo ukuthi ama-cables angatshontshi umuntu yangene nje.
Kodwa singathi kahle kahle isimo samagetsi sesingcono elizweni?
Nakathesi i-load shedding iba khona. Mina ngihlala eMachamhlophe, izolo bekune-load shedding. Ngizwa abanye abantu labo bekhuluma kuma-groups ukuthi bane-load shedding. So kutho ukuthi njengoba ngitshile sithabe masinyane. Kwesinye isikhathi uzafica u-unit 7 lo-unit 8 kumele bayenze the 300 megawatts per day, kodwa kwenye isikhathi uyathola bayafika kuleveli yona le, kwenye isikhathi bayehle kakhulu.
Ulo-ke ngumeli weBulawayo edalela ephalamende unkosikazi Jasmine Tofa okumkomiti ebona ngeziphathelane lamandla kagetsi kudaleleli obexoxa ecingweni loSandekile Mhlanga oweStudio 7 ekoBulawayo. Kuli viki kuhlelo Woza Fridays lomculi osacathulayo yena ke ohlabela umdumo wembaqanga uSiyabonga Justin Mbane odabuka eLowagweru Chamba ohamba ngegama lakhe lezomculo elithi Gupta langempela. Asizweni ke ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Why Siyabonga wasuka enkabazwe ukuyadinga amadlelo aluhlaza eMzansi lapha zipha igama elithi Gupta langempela esebone ama India ayebizwa Guptas ayedume kakhulu eSouth Africa kwezomnotho asizweni kuye ukuthi uzalwa kubani
Kombano eVungu endaweni yaseLwagwelo emaplazini farm number 27 elomculo iGupta langempela lakwaMsendo
Sikhathi
esithe icula uGupta. Ngaqala ukucula ngo-2020 lapho engangibambisane khona nensizwa okuthiwa uZamcholo isikhukhula sasenkayi lapho sasishaya khona umculo kaMasikandi. Ngase ngiyatshintsha ke mina okwamanje ngenze ama single asemathathu awodumo lombhaqanga.
Wathinteka ukungena kwezomculo ngokubukela lokulalela abanye abaculi
kwezomculo ngangibukela kakhulu kulensizwe yase South Africa igama layo kuthiwa uMashwabane yakwaNongoma indoda engibukeleka kuyo kakhulu iyona engenze ngathanda lesici somgcobanyawo ingakho ingaze ngagxela wonga ngena ngabuthanda nakhona sisazosebenzisana siyaxhumana khona kuma social media
bajabula abantu bonke
ngempela uyatholakala kuye yonke indawo nasemakhasini okuzilibazisa kunye lasebulenjini be-internet
umculo wabi kwa-social media uyatholakala kwa-Facebook kwa-WhatsApp usazotholakala nako-Spotify nako-YouTube nakuma-USB usazotholakala uma ngabe umuntu ezizela kimi mathupha
usiyabonga uthi uzaphumelela kakhulu kwezomculo yikho nje eli Gupta langempela nguye besileyo kuhlelo Hoza Friday libe lempela sonto enhle igalongo ezetshisa sibanda siyabonga
Mbali ukholisile umculo okaGupta langempela umculo ke womdumo wembaqanga lingakhohlwa ke namhlanje ku Live Talk ubana siqhubekela phambili sikhangela amalungiselelo okhetho olukhulu olokudinga amakansila amalunga edalela eParliamente kanye lomongameli lona ke oluzaqhutshwa mhla ka 23 Ncwabakazi lonyaka Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lolamhlanje olivalelisayo ngisithi libe lempela sonto elithukela ngupraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona
Lilani
Murarakana.